Umongameli Emmerson Mnangagwa obekwele United Arab Emirates ukhangelwe ukuthi uzaphenduka kwele Zimbabwe namuhla ukwenzela ukuthi ancedisane labanye abazama ukuhlenga abantu abadilizelwe imizi yabo labaqatshele izulu elikhulu lesikhukhula elibizwa ngokuthi yi-cyclone Idai esibulele abantu abangamathumi ayisitshiyangalombili lambili 82 elizweni leZimbabwe. Umnumzana Nick Mangwana okuhlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko uthi uMnangagwa ukhangelelwe ukuthi uzalungisa okwehlele abantu eManicaland lezinye indawo kulandela ukuna kwezulu elikhulu okumangalisayo elibulele njalo abantu abedlula amathumi ayisithupha kule Mozambique. UMnangagwa uthi uhulumende wakhe uzancedisa imuli ezehlelwe yingozi leyo. Kodwa kulabantu abaningi abachothoza akwenzileyo abathi uthethe isikhathi eside ekwele United Arab Emirates kulabantu ababhubhileyo labathule nzima eManicaland. Kusenjalo uMnumzana July Moyo umphathintambo wohlangothi lukahulumende olubona ngokuthwalwa kwempahla lokunye okuthiyeneyo uthi kukhangelelwe ukuthi lizakhuphuka inani labantu ababulewe lizulu leli. Kukhanya engani kulabantu abangamakhulu amabili okungaziwa ukuthi bangaphi owamanje. Bayakhala kakhulu abazali abalabantwana abasesikolo eSt Charles Luwanga School eManicaland lapho okubhubhe khona umntwana oyedwa lokade ekhangele ezomvikela. Abantwana laba sebelamalanga phose amathathu bekhangelane lezidumbu. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezemibiko luthi kukhangelelwe ukuthi abantwana laba bazathwalwa namuhla zindizamtshina ze-Air Force of Zimbabwe bahanjiswe eMutare. Kule mbiko eminye ethi abantwana laba sebethwelwe zindizamtshina zabathiya kwenye indawo eduzane lalapho abakhona. Kubikwa ukuthi bekunzima kakhulu ukuhlenga abantwana laba ngenxa yezulu eliningi elibhidlize indawo zokuchapha imifula lemigwaqo emikhulu eminingi. Bekulomoya njalo obungalahla phansi indizamtshina lezi. Sixoxe lonkosikazi Esther Jalumbira, umzali womntwana osesikolo lesi othi sebenensuku ezimbalwa bekhala ongapheliyo.
I'm one of the parents who have got a kid at St. Charles Luanga School where kids are still stuck there.
Ngingomunye wabazali abalabantwana esikolo seSt Charles Luanga. Bayazama ukubahlenga abantwana kodwa umkhathi mubi kakhulu ngoba kulezulu eliningi okumangalisayo. Ibutho lizamile ukubahlenga kodwa inkinga yokuthi kubhidlike amabholoho emigwaqweni. Ngakho ke ibutho kalisenelisi ukuthi liyefika esikolo lesi.
There are two boys which are already gone and one guard. There was a landslide there, so they were trapped by the mud.
Bakhona ababhubhileyo esikolo lesi. Abantwana bakhangelane lezidumbu lezi. Kulodaka oludilike entabeni lwagcwala isikolo sonke lwabulala abanye. Besikhuluma lombalisi esikolo lesi othi bayesaba ukuthi lingana kakhulu izulu kuzagcwala olunye udaka lubulale abantwana abaningi.
We've been crying since Saturday up to now. Things are not well here. So we're just praying for their rescue. We don't know how, but we just pray that they continue trying and do their best.
Sikhala nsuku zonke. Sikalise ukukhala ngomgqibelo. Lokhu sikhala ukuze kube namuhla. Akuhambi kahle la. Sikhalela ukuthi bahlenge abantwana bethu. Asikwazi ukuthi bazakwenza njani kodwa sifisa ukuthi bazame ngamandla wonke ukuthi bahlenge abantwana bethu.
My message is to the government, please can you keep on trying to rescue our children? They've been stuck for 3 days with dead bodies. We are so, I don't know. But I just want to say, please, can you continue and put more effort to try and rescue them?
Siyacela kuhulumende ukuthi ahlenge abantwana bethu. Sebelamalanga bebhekane lezidumbu.
The teachers, they were saying now they don't have food, but for the past 2 days, they did.
Ababalisi bathi okwamanje kabasela kudla. Akula ndlela ukuthi singabathumezela ukudla. Ngoba imigwaqo ikhukhulwe lizulu.
There's no way that the food can go because there's no road, there's no anything.
abadabuka kwele Zimbabwe abahlala kwamanye amazwe sebeqoqe inkulungwane ezizithupha zamadola eMelika yokuncedisa abantu ababhekane lezulu lesikhukhula ucyclone Idai. Baphanda imali ebulenjini be-internet enkundleni ye-GoFundMe. Sixoxe lomnumzana Thabang Nare odabuka kwele Zimbabwe ohlala eMelika othi kuyanceda kakhulu okwenziwa abantu abadabuka eZimbabwe abahlala emazweni athiyeneyo.
Siyabonga ukuthi izizalwane zeZimbabwe kumagumbi amane wonke omhlaba seziqalisile ukuhlanganisa izimali ukuthi zithunyezwe kakhulu nge-GoFundMe langendlela ezithiyeneyo, zithunyezwe imali lezi ekhaya ukuthi kuncediswe izihlobo zakithi zeManicaland, Botshimanimane, Tsipinge lapho esizokuthola kube lamanzi akhukhula izindlu zabantu. So siyakuncoma ngalokho, siyakukhuthaza njalo ukuthi abantu besebenzela ndawonye ukuthi kutholakale usizo masinyane kulezo muli.
Siyabona-ke khonokho ukusebenzisa i-GoFundMe sibili kuyanceda nga abantu bedinga imali. Kodwa-ke kukhanya kulama-GoFundMe angani maningi njani? Kwenziwa kwini kungani maningi?
Kwasenisikhathi abantu kabathembani okwenza ukuthi abantu abangabe besendaweni ethile kakhulu singathi abantu abanye base-America nxa beseduze besebenza ndawonye bese-Dallas, nxa behlala bendawonye kakhulu Indiana lakwagcwele abantu basekhaya khona bakuthole kulula ukuthi besebenze labantu ababaziyo. Indaba zemali indaba ezizokwethembana okuyabe kufunakala ukuthi unike imali umuntu okwaziyo ukuthi uzayifikisa lapho kumele iyefika khona. Ngalokho-ke siyakhuthaza bonke abantu asebengene kulokhu ukuthi udingwe uncedo labantu ukuthi bebe ngabantu abathembekalayo.
Ye, siyabona sibili kulabanye abasebekhuluma ukuthi imali le ingadliwa. Ukuthi kambe kumele benzeni ukuze ithi ingadliwa ngabanye abantu?
Sizahlala sisebenza sindawonye njengoba siyizihlobo, njengoba siyizalwane zeZimbabwe. Kusamele sifundisane ukuthi nxa imali iqoqwa iqoqelwa umsebenzi othile isetshenziswe kuwona lowo msebenzi. Sibonile kulenhlanganiso ezikhona ezinika ama-receipt thengise sibili ukuthi hhayi ukudla kufikile, ingubo zifikile, lonke usizo okade lufanele lufike lufikile lapho okade kumele lufike khona. Esikhathini esobunzima esikuso ayisizosikhathi sokuthi sibe silokhe sisola. Ngeqiniso kumele sinanzelele ukuthi asinike abantu abazayithambula leyo mali. Kodwa okuqakathekileyo ngalesi sikhathi yikuthi asibambaneni sonke sisebenzelane ndawonye ukuthi usizo luyofika ekhaya.
Kodwa luzafika yini usizo lolu?
Sesike sakhuluma labanye abasekhaya sokulesi sikhathi bake bayancedisa abantu ngesikhathi lapho amanzi idamu lidubuka eMaswingo. Bancedisa abantu ebunzimeni obuka-August 1 lalapha ngo-January 14. Abantu ababezihambela bengawonanga lutho bangathola sebephakathi kwengxabangxoza. Mina kule nhlanganiso engizaziyo sibili ezisebenza sisenelisa ukuthi usizo luyefika ekhaya.
Kule nhlanganiso ezithiyeneyo ezigoqela e-United Nations ezizama ukunceda abantu abafika 10,000 ababhekane lomona owenziwe lizulu elibangwe yi-cyclone Idai. Kuleziphepheli ezifika phose amakhulu amathathu 300 ebezihlala eTongogara refugee camp eManicaland esezisuswe kuleyo ndawo ngenxa yezulu leli. Iziphepheli lezi zivela emazweni agoqela eleDemocratic Republic of Congo, Rwanda, Burundi, Somalia, Ethiopia, Eritrea lamanye.